Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamgela emsakazweni ya Studio 7 ngolesine mhla ka 12 kumpandula 2024 ngutaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Elemelika lithi selisekela umbono wokuthi izwe kazi leAfrika libe lesihlalo ipermanent seat kugata lomanyano United Nations olubona ngezomvikela. Izakhamizi zewange zithi zithwele nzima ngezinga lentuthu ebangelwa ngezo okwenjiwa kwamalahle abathi sokubangele imikhuhlane efana leyofuba kanye lesibeletho kwabesifazana ngesizathu zokusebenzisa amanzi angahlanzekanga. Abalimi abagoqela abeZimbabwe bathi ukuhlaselwa kwele-Ukraine ngele-Russia sekubadalele ubunzima ngoba intengo yempahla esetshenziswayo ekulimeni isiqonge kakhulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Elemelika lithi selisekela umbono wokuthi izwe kazi leAfrika libe lesihlalo ipermanent seat kugata lomanyano weUnited Nations olubona ngezomvikela olweSecurity Council. Lokhu kwenzakala phambilini komhlangano omkhulu weUnited Nations General Assembly ozakwenzelwa eMelika kumaviki amabili alandelayo. Reuters ibika ukuthi umeli weMelika ku-United Nations unkosikazi Linda Thomas Greenfield uza kwenza isimemezelo phezu kwenyathelo leli namuhla. Ithi njalo elemelika lifuna amazwe amancane asezihlengeni lawo aphiwe isihlalo ku-Security Council. Kodwa lanxa kungaze kwenzeke lokhu, uThomas Greenfield uthi iMelika ivumi ukuthi kuqheliswe inani lamazwe alamandla okuthatha izinqumo ezibalulekileyo ku-United Nations ama-veto powers. Abakhokheli be-Afrika abaningi abagoqela uMoyi uRobert Mugabe bahlezi begqugquzela ukuthi izwekazi leli liphiwe ilungelo lokuba lilunga le-UN Security Council futhi libe lama-veto powers. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe locubungulezo mbusazwe uMnumzana Mthulisi Mathuthu.
Akekho ngokubona kwami umuntu wase-Afrika ongeke ajabulela ukuthi Afrika nayo ibe esithi singathi sihlalo kula amazwe ayiwo aphethe ukuthula emhlabeni ngathi ku-Security Council ye-United Nations. Into nje ehlelwe ikhuluma ngabantu abaningi ma ungakhangelisisa kusukela emva abakhokheli be-Afrika, labakhokheli base-Asia, abakhokheli basezihlengeni bahlezi beyikhuluma le nto kweminyaka eminingi ngokuthi ngabe i-Afrika layo elaso leso sihlalo ibe namandla anjalo. Ngakho ke kuyinto njengathi ijabulelwa ngabantu abaningi, kodwa ngathi ukujabulela kwakho lokho nto kuya ngokuthi lowo muntu yena ujabulelani exactly. Ujabulela ukuthi i-Afrika iyakhululeka, ujabulela ukuthi i-Afrika layo iziwe emazweni amakhulu emhlabeni, umujabulela ukuthi leyo nto imphathise ezinhlelweni zakhe zokuba ngumuntu ophethe umbuso ngendlela engayisiyo. Yikho lapho kulomehluko khona.
I-Afrika lanxa ingaze iphiwe isihlalo ku-Security Council, nxa ingelawo amandla okuthatha izinqumo eziphoqayo ku-United Nations esingathi ngama-veto powers, ubona lokho kuyiphathisa yini?
I-United Nations isile minyaka eminingi yaqala, yasungula. Lezi zinto bezihlala zikhulunywa ngabantu abaningi asingathi ngama-analyst, ama-academic, izikhwicamfundo, laba-politician ase-Afrika ukuthi i-United Nations yenze lokho okuthiwa yikuguquka engathi ngama-reforms, la i-reform isiya phambili ukwenzela ukuthi ingafani lalokho ebeyikho khona emva incindezela, kube lokuthi amanye amazwe nganancindezelekile. Ihamba nje ngesiqubu somnenke. Umnenke ma wazi ukuthi uhamba kanjani, i-United Nations hamba ngesiqubu somnenke. Ngakho-ke i-Afrika-ke ukuthi la ize ithole lawo ma veto powers mbona kuzothatha isikhathi eside ngoba njengoba uyasho ukuthi Melika ayikuthakazeleli lokho awumangalisi ngoba ukuthi yona United Nations izibe yilokho ekho khona nalokuthi mawubhekisisa United Nations yona ngokwayo iphakathi kweMelika eminyakeni eminingi nengi le abantu abaningi bebehlala bekhala ngakho ukuthi hayi iMelika ungani ibambe kakhulu United Nations ibambe kakhulu ngani yayicontrol ngakho ke akumangalisi ukuthi ingani iyaphikisa ngani iyala ukuthi iAfrica ithole lawo mandla singathi ngama veto powers kodwa esingakujabulela ukuthi kuya kusiya phambili into yonke lokuqala lanxa nje kuyisiko ingathi kuyisiqubu somnenke kuyatshengisa kuyaveza ukuthi phambilini kuzojika kuzoguquka kusizofika isikhathi lapho umhlaba lawo ozojika khona amazwe aseAfrica lawo abe lawo amandla.
Umnumzana Mthulisi Mathuthu ucubunguleza umbusazwe ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ekwelebhilitane.
The Voice of America, VOA.
Idolobho leWange laziwa ngogama lahle amagetsi njalo izakhamizi zalindawo zithi zithwele nzima ngezinga lentuthu ebangela ngezokwenjiwa kwecoal abathi sekubangele imikhuhlane efana leyofuba kanye lesibeletho kwabesifazana ngezizathu zokusebenzisa amanzi angahlanzekanga kubika uNokuthaba Dlamini.
EWange sibisezihlahla izindlu ukudla emsika ezivandeni luthuli nje kuphela imvama ukubona umkhathi ugubuzele njalo ongaziyo engathi liyezi lezulu kanti luthuli lwamalahle. Izakhamizi zeWange zithi uthuli lolu luqhamuka kuma HDM eZimbabwe Power Company kumankampani yamaChina kanye lemgwaqweni ehamba amagonyethi ethwele amalahle. Sixoxe lonkosikazi Rejoice Ndlovu hlala elwendulo othi loluthuli selubangele imikhuhlane eminengi.
Ungakhangela umkhuhlane wezibeletho wabomama sumnengi kakhulu lapha eWange ngani ngoba amanzi uyathi ukhila amanzi akufake lapha nendichi unxa umuntu ongumama sugeza amanzi lawana vele ayebegcwele idust.
Unkosikazi Primrose Sibanda we-Number 1 Village uthi imgwaqo ifile uthulinki ezindlini.
Sihlala siphefumula umphefumulo owe-dust suku zonke. Ngihlala eteni kwe-road. Ama-trucks, imoto ezincane, amabhasi adlula. Akula imoto eyamanzi elandelayo.
Sibuye njalo saxoxisana lonkosikazi Sithembi Nkosi Ndlovu omele inhlanganiso elilihlo likaZulu izimele yodwa eGreater Wange Residence Trust othi izigaba zothuli lolu zikabili eyomkhathi leyamanzi uthi abantwana bezikolo basengozini.
Abahlali bezPC ngale engagula bafisa ukuthi ngantu abangarelocate abakhutshwe lapha abahlala khona bayefaka endaweni encane.
Sibuye njalo saxhumana lonkosikazi Thobekile Shoko okunhlanganiso yeCenter for Natural Resources Governance yena wathi abesifazane labantwana yibo abasengozini ngaloluthuli uthi abazama ukuphakamisa amakhanda bayabotshwa njalo lezincwadi zamapetition ngaloludaba kaziphendulwa.
Endlini sometimes amanye amabhakethi engela zivalo yenza idust bavalo mama labana babotshwa bahanjiswe epolisi bavulelwe amadokhethi and some stuffs.
Sixoxisane njalo lo councillor weyingagula umnumzana Brian Chikumbo oveze ukuba inenge kalihlolwa umkhuhlane wofuba kubalela labasebenza emigodini yamalahlele uthi kuya kube lemizamo lakho nje qo eyokuba kuthelwe amanzi okuthambisa loluthuli kodwa isixazululo yokuba kuvulwe imigwaqo emitsha ibe khatshana labantu kanye lezimayini lazo zibe kude. Sixhumane njalo lomholi obona ngezehlakalo zesabelo seMathebeleland North umnumzana Richard Moyo ngalolu hlupho.
Ngathi uyagala kathi at least sekuyifluid esingena kakhulu kudekha river sekusiba ngcono ngoba sesazama ukuthi silungisise even le pollution alana ukuthi intuthu ziphongukuhamba phezulu emkhathini mahlayana sesukuzama ukuthi siku-adresse konke khonokho.
ngokutsho kwenhlanganiso ye-Community Working Group on Health. Ngomnyaka abantu abedlula inkulungwane eziyisithupha bayafa ngomkhuhlane wofuba kwele Zimbabwe, ikakhulu abasebenzela emigodini. Inhlanganiso ye-East Central and Southern Africa Health Community isivezele ukuba uthuli lolu lubangela imikhuhlane yofuba efana le-pneumoconiosis, lufiphaza njalo amaphaphu. Abe-Community Working Group on Health bathi lokhu kungenxatshelwa nxa uhulumende engaqinisa umthetho wokwemba mahlayana nje. Ngimele iStudio 7 ngisewange ingagula ngenguNokuthaba Dlamini.
Abalimi bathi ukuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia sekubadalele ubunzima ngoba intengo yempahla esetshenziswa ekulimeni isiqonge kakhulu. Ungqwele Dube weStudio 7 usipha lolu daba.
Umthelela wempilo yomnotho weZimbabwe uvele sobala ngo-2022 kugwalo olwethulwe wezingatsha zomanyano weUnited Nations ezibalisa olwe World Food Programme, WFP, iFood and Agriculture Organization kanye leInternational Organization for Migration. Ugwalo lolu olulesihloko esithi Impact of the Ukraine Crisis in Zimbabwe, inhlanganiso lezi zaveza ukuthi ukuqhamuka kwempilo kwabangela ukukhwela kwentengo yezinto ezifana lemvundiso yefertilizer, amafutha ezimota lokudla eZimbabwe lasemhlabeni jikelele, ngoba amazwe amaningi ethenga izinto lezi kwele Russia laseUkraine. Ugwalo lolu luthi intengo yefertilizer efana le-ammonium nitrate yakhwela isuka kuma-dollar aseMelika ngamachumi amahlanu lanhlanu, $55, yaya kuma-dollar phezu kwamachumi ayisithupha, $65, isaka le-50 kg. Isaka lomkhakha we-compound D lona lakhuphuka lisuka kuma-dollar cishe angamachumi amane, $38, laya kumachumi amane lanhlanu, $45. Khathesi kwezinye indawo futhi kusiya ngohlonzi lwayo, enye imfundiso ibiza amadola ngamachumi ayisikhombisa, $70, kusiya kwayisitshiyagalolunye, $90, ngokutsho kukamnumzana Clive Mnakandafa, umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yabalimi eyeZimbabwe Commercial Farmers Union eMathebeleland North.
We've had to contend with the rising costs of our main.
Ukulima yikho ukuhlaselwe kakhulu yimpilo. Into zokulima zikhuphukile. Nathi sokwenze sakhuphula intengo yezilimo.
Umlimi umnumzana Winston Babbage laye utshele umsakazo weStudio 7 ukuthi ngenxa yokudula kwefertilizer usesebenzisa ubulongwe ezilimeni zakhe.
That's dropping. Yes. This fertilizer that's derived from a very good organic fertilizer.
Ubulongwe bukamalulwane buyimvundiso enhle kakhulu. Mina ngabona kungcono ngisebenzisa wona ngoba ifertilizer isidula.
Ngomnyaka iZimbabwe ithenga imvundiso yefertilizer eyisilinganiso samachuma esikhombisa ekhulwini, 70%, emazweni agoqela eRussia, Ukraine, Mozambique, United Arab Emirates, Mauritius leSouth Africa. Ugatsha lomanyano weUnited Nations olukhangelane lokuqoqa amanani okuthengiselana phakathi kwamazwe omhlaba olwe-UN Comtrade luthi nyakenye eleZimbabwe lathenga ifertilizer ebiza izigidi phose ezingamachumi amabili, 19.62 million, e-Ukraine njalo lathenga ebiza 25.92 million, eRussia.
Ombimbitho eRussia iphe iZimbabwe ifertilizer yamahhala engamathana zinkulungwane ezingamachumi aphezu kancane kwamabili, 23,000 metric tons, kanye lomumbo isilinganiso senkulungwane zamathana ezingamachumi amabili lanhlanu, 25,000 tons. Kodwa ingcwethi yecubungula ezenotho umnumzana Gift Mugano uthi isipho seRussia lesi yasiphathisanga ilizwe ngoba imvundiso le incane kakhulu.
The 25,000 donation is a drop in the ocean, because we need about 450,000 tons of fertilizer.
The donation is 25,000 tons, ngane kakhulu ngoba njengelizwe sifuna amathana angabayi 450,000 ngomnyaka.
Intengo yamafutha ezimota layo yakhwela eZimbabwe lasemhlabeni jikelele ngenxa yempi yeRussia leUkraine, ngoba ele Russia ngelinye lamazwe ahamba phambili ekuthengiseni lawa mafutha. Enye njalo ingcwethi kwezinotho umnumzana Victor Boroma uthi okudanisayo ukuthi lanxa izinto ezisetshenziswayo ekulimeni eziningi zikhwelile ngenxa yempile, intengo yezilimo ilokhe iphansi kakhulu eZimbabwe osokudale ukuthi abalimi abaningi balime igwayi lona elilenzuzo ephezulu nxa kuqathaniswa lomumbu lengqoloyi.
Viability in agriculture is largely affected by the cost of the inputs that you use.
Intengo yama inputs okulima yo acho ukubana kukhona okuphunayo kumbe akule. Intengo yokulima isiphezulu kodwa imali yokuthengisa kwezilimo lokhu iphansi.
Nyakenye iZimbabwe ithenge impahla egoqela imvundiso indizamtshina lengqoloyi kwele Russia ebiza izigidi ezingamakhulu phose amabili 172.3 million. Ngo-2022 yathenga impahla ebiza izigidi ezidlula kancane yamachumi amabili 23.4 million, kodwa yona yathengisela iRussia impahla ebiza isigidi esilengxenye kuphela 1.52 million, okuyinto esula zingcwethi kwezenotho zisithi ukuthengiselana phakathi kwamazwe omabili kumele kulingane ukuze iZimbabwe layo ithole inzuzo ezwayo. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, yimi uNgwele Dube.
Namhlanje kuhlandla lethu lengxoxo mpikiswano sihlaziya isimo somnotho elizweni kulandela ukuzitshaya isifuba kwahulumende sithi sewaletha intuthuko enengi selokhu wathatha intambo zombuso kwayengumongameli uMoyi uRobert Mugabe. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lomnumzana Mbongeni Dube, ilunga lebandla leZANU-PF owake wamela iLupane East edalela ePhalamende, okhuluma ezimele endaweni lomnumzana John Zolani Dlamini, umgcini sihlalo webandla leZaphu onguye umqalisi Ziba.
Iqiniso leli elaziwa and usukele kuye uMgabe omnye umhlobo ngasezisho ukungasahli phakethe kwindlela amagarane lawo seqalisa futhi ukuthi thina sifuna ukuthi sidle ngoba kunamagarane kungaphi izibhedle bangaka abantu abafayo ezidini bangakomama abafayo bezithweke bebeleko eZimbabwe asikhulume ngendaba asikhulume nge-transport akula simele esihambayo bangapha abantu abethu waye abantu abethu bebaleka i-development kamnankagwa bakhambe baye kwamanye amazwe akula mali liyaze lithi lintshele ukuthi kathesi okuyividi yonale sithi yimali yona ihulumende ayifuni imali yayo nxa ubhadala emahofisini ehulumende kathesi ufuza ukukhipha imali yamanye amazwe ibhadala i-school fees yemadengwe so ingaphi i-development sihlezi ezindlini amadoda wakho kumnyama nkuluma zoko imikhuhlane isibambi ngephakathi kwelizwe ngoba akula mali.
Yebo mnumzana Dube, ungathi kule ntuthuko yini esilethwe nguhulumende okhona?
Ngananzelela into eyenziwe ngubaba uMnankosi eZimbabwe iyamangalisa ukuthi akatheze emakhaya sekunama-irrigations amadamu ancedisa abantu kuluma kunjenje eLupane ngase-elinyiwe omnyama ubambi eLupane ungangikhangela isibhedlela esiyakhiwe eLupane ngenkalakatha yesibhedlela singeke sisukume sikhele ngoba kasinamali esiyitholayo thina njengeZimbabwe kubo-IMF kubo-World Bank iZimbabwe ila ngemali eyikhanda phakathi kwelizwe layo. So yena ubaba uDlamini nephathi yabo ba-expect ukuthi kuyenzakala ama-miracles elama-miracles angeke ayenze but i-effort eyenziwa ngubaba uMnankosi ungakhangela i-border post yedede kusadigridini lapha malutshwana ama-border post and step by step siyafika lapho esiya khona yikhosilezi ukuthi by 2030 wonke umuntu kumele wephila impilo engani. So yena ubaba uDlamini angikwazi ukuthi yena uhlala ngaphandle kwelizwe engaboni into eyenzakalayo.
Nanko umbuzo mnumzana Dlamini.
Mina ngikhuluma nilapha eZimbabwe angaze ngiphume phandle ngisadinga umsebenzi. Into engiyikhulumayo ngikhuluma ngobani labantwana, into engiyikhulumayo ngikhuluma ngoba ngihlala phakathi kwabantu, abantu beZimbabwe. Uhlupho esinalo siyakunyamaza khathesi sengani iZimbabwe ithethwe izolo ngokufika kukamnankakho kwa ngupresi iZimbabwe ibe independent ngo-1980. Into engikhuluma ngazo lezi bezikhona, indasti zisebenza, imigwaqo ibimihle, abantu kade belima, amadamu akhuluma ngawo lezikolo lezi libuze lingana isibhedlele izinto ezincane yisithi isibhedlele esikhulu kathesi isibhedlele zakhiwa ngamathiba kudala. So Kathezo ungitshela ukuthi ngo 2030 lapha kuzaba kukhona into zonke. Yiphi into ezazikhona zayanga? UPresident Kathezo ngiyangitshela ukuthi na uhamba evula iziborane ngiyakuzwa. Into enje ngokukhokho kudala iziborane. Ihulumende iqile neziborane babadube. Ayiqinanga ngamadamu okhuluma ngawo lana. Ayekhona amadamu. Ihulumende yayekelela aphela amadamu Kathezo akusela lutho. Akusela mani. Uzokhuluma ukuthi wenza lokhu, wenza lokhu. Impilo livele ikhona. Itarenya livele ikhona. Ulame all these hospitals. Noma sakhawala lutho, sikhalele imithetho lapha abantu. Sikhalele ama-professionals asivele sawodokotela ababekhona namanesi. Sebabaleka. Sonke sesibhedlela esitshoyo, uzafakani phakathi. La sefika nkomo lapho, wasakha satshiwa kudala. Asinalutho. Akulanto eyenziwayo. Isibhedlela lesi silubhale. Uzafakwani phakathi. Kungela mithi esibhedlela. Ungaphenduleli ukuthi wena ufuna ukuthabisa ibandla lakho. Awuzalanga na wena, awulabantwana nawe. Abafi na abangayiqebulawa ukuthi akulamisa abadube. Thatha izinto lezi serious. Ukusela bukhona phakathi kwehulumeni. Bangakho abantu abamotshwayo bentshontshi imali zehulumeni. Bephuma bengenamacala hamba hamba khaya. Into entshontshi i-evidence yonke ikhona. Konke lokhu wena ukuthinga uyesakha ukuzwakala khonapho ukuthi wena usoli. Akulanto ekusuna ngijwayele yodwa konke kuqondile kuwe. Ngoba uyesakha ukuthi ungavela usole bazakuvalela.
Ungasigqibela lingxoxo mnumzana Dube.
Ngiyabonga. Engakuthi kuba kudlala ukuthi esikhathini sonke kasikhangeleni izinto ngamehlo wonke. Okuhle siyakubuka njalo kumele sincedisane ukuze sihambe siyephambizalwane zezimbabwe. Kumele sibambane kwenzela kuphele izidizo zenotho lezi ezakhona lapha ezimbabwe ziphume. Nathi sithole imali ku-IMF, World Bank, nathi sifande sifane namanye amazwe ukwenzela ukuthi i-development leyo ifuna ibe khona elizweni. Ngiyabonga.
Ungathini ngeminye imicijo ekhulunywe ngumnumzana Dlamini laphana?
Ngeke sifambe konke at the same time. Phakathi siyabona i-unit 7 and 8 ewayo. Ngoba thina nxa kungena amagesi lapha engikhona, ngabe ngibona ukuthi amagesi maybe kule 40 somewhere. Amanzi lawo. Sikhuluma ngamadamu amakhulu ayenza ama-irrigation. Ayikhona ukuthi sikhulume ngamadamu okunathisa inkomo. Hayi, sifonile baba uDlamini. Kodwa siyena ze
uyabonga Dube, bathi bengicabanga ukuthi mina kusazaba lomuntu wezano engakhuluma naye suwa ngiqabele ukubona ukuthi hhayi akukhulumanga sikokwakhe and akulanto kungayakha bethi bethi mina ndibukile mnankaba ngathi uyagebha iziborane bethi wena kuyini okusolileyo sizwe.
Lo ngumnumzana John Zolani Dlamini, umgcini sihlalo webandla lezaphu, obexoxa endaweni lomnumzana Mbongeni Dube, ilunga lebandla lezanu PF, oyemela iLupane East edalele parliamente, obekhuluma ezimele belo sithandekile emhlanga we Studio 7. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuthi abantu abafika phose izigidi ezingamachuma esikhombisa 67.1 million babukela ngolwesibili ingxoxompikiswano yabancintisa kukhetho lokudinga umongameli weMelika unkosikazi Kamala Harris webandla le-Democratic Party lomnumzana Donald Trump owele-Republican Party. Ingxoxompikiswano le eyayilawulwa ngabezindaba abe-ABC News ngiyakuqala phakathi kwababili laba njalo ilakho ukuba ngeyokugcina kungakaqhutshwa ukhetho lolungo lwezi. Ingxoxompikiswano kamnumzana Trump lomongameli Joe Biden eyaqhutshwa ngohlangula omongameli engakaphumi kulumncintiswano yona yabukelwa ngabantu abedlula izigidi ezingamachumi amahlanu 51.3 million. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lolandela ezombusazwe weMelika umnumzana Masimba Kuchera.
Ngibona njenganama-polls phuma kwawo aphuma esithi ye wona unkosazana Kamala Harris wenze kakuhle sibili uwehlula ubaba uDonald Trump. Nxa ngikhangele bengibona ukuthi ubaba uDonald Trump ezinye impendulo zakhe ubecaphukile kakhulu. So umama uKamala Harris obezama sibili ukuthi acaphule ubaba uTrump, uTrump ukuthi alahleke empendulweni ezinye esizibonileyo. So,
elibona njani indlela ababili laba abaphathe ngayo indaba eziqakathekileyo kakhulu kubavoti balapha eMelika ezigoqela udaba lwenotho, udaba lwabokuza kanye lodaba lwembuso wentando kaZulu?
So uzabona ukuthi mama uNkosazana uKhumala Harris ubezama sibele ukuthi anike abantu indlela ukuthi ubezenza njani nxa kuyukuthi engabuya engawina mhla ka 5 November kodwa ubaba uTrump ubekhumbuza abantu lokho akwenze esangumungameli welizwe. So ngokubona kwami ubaba uTrump ube zama ngazo zonke indlela ezokuthi akhumbuze abantu ukuthi uke wayenza njani kodwa ubengacaca.
Okuphuma kungxoxo mpikiswano kuqakatheke kangakanani ukukhetho?
Kuqakathekile kakhulu nxa sikhangela ukuthi kulabantu khathesi abangakadecide ukuthi bazafotela ubani. Njalo sibona njengani abantu labo yibo engxenye abazincedisa umuntu ozawina nxa kuyukuthi bazamvotela. So iyabe ikhangelwe ngabantu abaningi i-debate lay njalo ababengadecidanga ukuthi bazafotela ubani engxenye sebele mpikitsho ukuthi bazafotela bani.
Mnumzana Masimba ukuchera isizalwane seleZimbabwe esilandela ezombusazo elemelika ubexoxa leStudio 7 esebhilitane. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linaba laleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Salibonani, salibonani, salibonani Studio 7, linjani? Siyabonga, siyabonga indaba elisethulela zona malanga wonke. Thina singaphe endaweni yasematupu kwamagalani. Inhlupho nje esihlangana lazo ukuswelakala kwamanzi. Kwamanzi lokudla lenkomo sezisifa ngenxa yokuswelakala kwamanzi. Lezikotwe lapha abantu lapha sebeqamulana ezikotwe lapha kunzima. Cela uhulumende angenele bakuthi sithole even imgodi.
Siyabingelela sabonga Studio 7. Sicela lesibiselele i-news sekuseni lo ukuthi sikwazi ukuphawula sibini ngoba lezi news zenza ntambama isikhathi asikho ukuphawula umuntu oyedwa mawabili. Kanti kusemqoka ukuthi sihlaziye ngendaba yelizwe lakithi ngoba impezi babo bahlupheke kakhulu wonke laba khona. So siyacela kakhulu.
Studio 7 basakazi abalungile ngomsebenzi eliwuthwalayo. Ngithanda ukubana ngiyengikhulumela amazwi amalutshwana. Sesihlolisisile ithina njengamaZimbabweans. Sesikhangelisisile sabona ukubana abathengisi bonke akade bezitsho ukubana bafuna ukukhulula leli ilizwe bavelile sobala ukubana ngabathengisi. Bavelile sobala ukubana bemukele kuZANU-PF ngoba isikhali seZANU-PF ligolide sokuthenga abantu bonke abaphikisana leZANU-PF. Bonke babhadelwe iZANU-PF kodwa usichamisa one uvezile ukubana akalweli izikhwama zakhe, akalweli imuli yakhe, akalweli inhlalakahle kuye kodwa ulwela inhlalakahle yeZimbabwe. Ukwalile lokho uchamisa uvelile ukubana liqhawe. Chamisa is a hero.
Studio 7, Studio 7 linjani basakazi abahle obafowethu Dube nabanye bakhe. Ngithanda ukubonga kakhulu umsakazo weStudio 7 ofinyelela loba kukuphi apho kungafinyeleli khona amanye amagagasi amanye amaradio wona uyafika. Ngiyabonga kakhulu bantu beStudio 7 sengathi iradio yeni leyi uNkulunkulu angayiphathisa ayiphe amandla ihlale injalo sikwazi ukulalela izindaba ezenzakala elizweni lakithi eleZimbabwe nakwezinye indawo. Ngilethulela isigqoko ekhanda olibingelelayo nolincomayo kuStudio 7 uSifiso Thobela lapha eKhesi emaphisa.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lanile lakho ukusithumela imibono kunombolo ezithi +12024650318. Nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu ngeWhatsApp, fakani isicelo kunombolo zona lezo ezithi +12024650318. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo le-Live Talk lapho esicubungula inhlelo ezamabhizimusi lezokuthuthukisa eziqhutshwa ngabesifazane beZimbabwe abakwamanye amazwe labasekhaya. Singekehlukani-ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Elimelika lithi selisekela umbono ukuthi izwekazi leAfrica libe lesihlalo ipermanent seat kugatsha lomanyano weUnited Nations olubona ngezomvikela olwesecurity council. Izakhamizi zewangezithi zithwele nzima ngenxa yentuthu ebangelwa ikwenjiwa kwamatshe aligugu. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje oluvalelisayo ngutabo kancuku.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.